Debele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo kungesonto nje mhla zimashumi mabili ilasi 2 pangombimbitho 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje ukudlephana kwamaxoku ebandla leZANU-PF alwela isikhundla sikamongameli Mugabe kuqhubekela phambili
yayi report yakwalisa ukwenqabela lokho ngoba iyo ethele esingathi ngesilungu icommissariat kwinganelisa ukuthi ilungise ama structures ezano umlilo yabashukubhula
uzulu uthwaliswa nzima ngaba amavinkili abathengisa impahla yabo ngentengo etshiyeneyo kusiya ngokuthi uthenga ngebond kumbe ngedola lemelika
kunzima sibili nxa sikhangele kubathengi ngoba bengelayo imali yokuthi bayingezeleke imali iyayifunakala laphana
zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ukudlephana kwamaxoku ebandla leZANU-PF alwela isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kuqhubekela phambili amanye amalunga aleli bandla esithi afuna inkokheli yogatsha lwabesifazana egoqela unkosikazi Eunice Sandi Moyo lo nkosikazi Sarah Mahoka ixotshwe ababili laba babikwa bekucele le-G40 lona elilwisana le-team Lacoste sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga
ukuxokozela konke lokhu kubangelwa yikuthi wonke umuntu usekubethela idumela emasumpeni but kusenzakala konke khonokhu abakabi esingathi ngesilungu i-definitive answer ukuthi kahle kahle into le yokuthi ngubani ozathi athathe lesi sihlalo lo obakhokhela nxa sithi wahamba yikho okuyinto okubangela into yonke le kubuye futhi kusenzakala konke khonokhu laba osandi nomahoka baziwa bengomama asebeke bahola iqula labomama ukuthi libe yilo elilwa indaba le exhasa umnangagwa bemthuka bemphikisa bakugruphi eyaziwayo ukuthi iphikisana negruphu kamnangagwa yiyo into eyinye okufanele singayilibali khonokho ngoba igruphu kamnangagwa iyakubona ukuthi ingakusebenzisa okwinto lokhu ithi yona uGrace uyadelelwa ngomama labo kwenzela ukuthi yona ilwe impi yabo uyiko kwenzakalayo la
i-G40 yona ubona isenelisa na ukwenqabela ukuxotshwa kwababili laba kubandla
ya i-G40 yakwalisa ukwenqabela lokho ngoba yiyo ethele esingathi ngesilungu i-commissariat ingakwanisa ukwenganelisa ukuthi ilungise ama-structures ezano njenge-commissariat ukuthi ikontrole konke khonoku kwenzakalayo umlilo lo uyakwanisa ukuwubhula
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. UZulu uthi sethwele nzima ngokuthenga impahla efanayo ngentengo etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngebond idola leMelika kumbe ngekhadi lebhanga. Nangu umzekeliso. Asithi isinkwa sibiza idola elilodwa leMelika. Nxa uthenga ngekhadi lebhanga kumbe ibond intengo iyakhuphuka. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Okwenzakalayo yilokuthi ikhesh ayitholakali elizweni. Njalo ukhanya njengani ibond i-reserve bank ibethe ibhondi lizaba 1-to-1 leyibisi kodwa ukhanya njengani abasebenzisa amabhondi abasahloniphi lokho kumbe abasananzeleli lokho sebesethaja imali eziningananyana so nxa ungasebenzisa ikhadi khanya njengani into zamakhadi lezi zinzima ngoba ule zinye indawo uyabe kufunakala ikhadi so ngibona njengani yiyo imbangela yokuthi intengo sibe zithiyashiyana laphana, ukuthi ikhadi ilentengo yayo ibond le-cash engeba yi-US dollar.
Abathengi bona baphatheke njani ngalolu daba?
Kunzima sibili nxa sikhangele kubathengi ngoba baya bengelayo imali yokuthi bayingezelele nxa kuyukuthi into i-one dollar. Uthi bagezelele i-5 rand kumbe imali eyawe ifunakala laphana. Kunzima ebantwini ngoba izimali zangkhona azitholakali.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Kulezi insuku sithola imbiko eminengi yabantu abadinga imideni yabo, ikakhulu obaba abadinga abantwababo labantwana abadinga oyise. Lamhlanje silomnumzana Vusa Sibanda, yena odinga indodakazi yakhe athi wayigcina ngomnyaka ka-1998. Ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda.
Ngiyakwamukela Nkomo. Ehlelweni lethu olumnandi kangaka oluhlanganisa izihlobo labangane.
Akuyitshi indaba yakho.
Mina nginguVusa Sibanda, ngijabuka endaweni ye-Wheelong enqameni. Ngahlangana lo ntombazana lo ngo-1977, sathandana sazothola ingane ngo-1979. Uyisemkhulu bakhe azange bathande ukuthi sithathane. Basebesithi bona sesithathane, basehlukanisa. Intombazana ihamba izithwele, ngazogcina ukumbona umntwana ekhasa ngokwampo ngo-79. Wasuka ngo-79 bamthatha bamhambisa endaweni ezothiwa kusedobhe eMatopo. Kwazokuthi ngo-1998 ngo-January wazohlangana lo mindoda wangiazisa ukuthi yabe ngibone umntanakho endaweni ye-Cardo Park. Ngathaya ngafika e-Cardo Park ngamthola, sakhulumisana le mntanami eseqede u-form 4 ngalowo mnyaka. Sathi sikhulumisene umntanami, ngamnika inamba yami lapho engangihlala khona. Wathi uzazofika endlini. Kasaphumelelanga ukufika umnyama wabakhona, wasuka wakumela unina. Unina kawuzange kumthozi selokho, wathi awuthi enxa esengifuna ukumthatha. Ikati mina ngangingafuni ukumthatha umntanami, ngangifuna azohlangana lemuli yakibo koSibanda. Ibizo lakhe elokuzalwa kwakuthiwa nguSephuleni. Ngingazi ukuthi owaphezu usebenzisa liphi ibizo.
Isibongo usebenzisa siphi esakoSibanda?
Isibongo khonapho yiko kuluhlupho ngoba sengizamile la kuWhatsApp abafo abazama ukumdinga abamthola, angikwazi usebenzisa siphi isibongo owaphezu.
Akula sihlobo sikanina osaziyo yini ongaxhumana laso?
Isihlobo sibanina engangisazi sesathona. Ngikubona senginohlupho olukhulu kakhulu ukuthi ngizame ukuthi ngingene emoyeni. Ngithe ngevuke epheleleyo ngisekhaya, ngazokuzwa omnye umama owendaweni othiwa ngowenkayi ethi wabona untombazana usendele enkayi. Untombazana wathi uyise kuthiwa ngusamaphahla ovela eGwanda. Umama lo wathi hayi, mina isikolo sami siseGwanda eMaphane School. Wathi masemnika inamba, manje wasesifa umnyama inamba yakhona angayitholi.
Yena unina womntwana okwamanje ungaphi? Indaba ungadingi yena.
Uwendele kwenye indoda angeza kuthiwa uhlala eluveve kodwa eyithembo. Yathi umuntu ungayesendlele kwenye indawo akulula ukukhulumisana ngoba uyebengani usungamphambanisela lapho akhona yena.
Nxa elalela umntwana kumbe nonina, mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona Sibanda?
Unina kakhulu angiyakwazi, yena kakuthandi lokho. Ngingathanda ukuthi nga umntwana yena elalele. Inamba yami eyalapha eBotswana ngu-73109955.
Akuyiphinde njalo Sibanda, ufakele code.
+26773109955.
Silethembu lalela umntwana uza kuthinta.
Ngingathaba kakhulu ngoba ngelesinyaka ekwana 17 years ngingamboni.
Wayekhanye ngumntana akho yini lifana mpela?
Yayiyiduplicate inkomo.
Yebo baba.
Iduplicate ngawubhala ireceipt.
Yebo baba.
yokanye mina abantu abami bonke kusukela kokuqala kuze kuyokugcina vele ka ubadini vele utubone ukuthi laba ngabantwana bakasama phansi.
Hayi, kuyabongeka, kulungile baba Sibanda.
Siyabonga lami Ntungamini.
Yes, lethemba uzamthola umntanakhe usekamaphahla. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuqala lamhlanje amagagasi ethu setshintshile. Sesitholakala ku-4930-6065 laku-15460 kilohertz. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
ningalithola njani mahlabe zulu khona ngapho lapha elikhona ye lamhlanje ngilo mnumzana uKhumalo uKhumalo lonke liyamazi vela kula muntu engathi kamazi uKhumalo Peter Zwidakalanga Khumalo ingcwethi kwezamasiko esintu njalo uvela endlini yesikhosini baba Khumalo kunjani
ngaphila baba Dube kunjani wena
hayi kancane singazikhona ngapho bantu
hayi linile abantu bayitshaba zayichina lalo nyaka
hayi kuhle kakhulu lokho
la manzi akhona hayi indlala yamanzi ingcono
awubonike yeso sizwa ke kuthiwa kulabanye abantu abafuna ukwenza incwala kambe kuvela ngaphi kuya ngaphi khonoko
yikuganga kokuqala akuvele incwala esintwini sakithi yamanguni yamandebele yenziwa njalo ikhokhelwa yinkosi ekhethwe ngendlela yokuzalwa kwayo ngendlela eqondileyo laba abafuna ukuthi bakwenze bakhokhelwa zinyanga ezisuke zahamba zabhalela i-city council zacela indawo yencwala ukuthi bafuna ukuthi bayekwenza incwala bachisisa abantu kodwa abantu bachisa kudala
so ke bakwenzelani manje nxa kunjalo
ngibona ingani ukuthi nje abantu ayisikho lokuthi ngakuthiwa ukuthi ngabantu abangaziyo ngasithi bayaxolelwa kodwa ngabantu abagangileyo abasetshenziswayo abafuna ukubulala isiko lamandebele thina singabantu besintwini sesiselela khonokho kuphela kodwa kulabantu abasukuma basiphuma ezindlini zabo befuna ukuthi bakubulale umzilikazi wakhothamisa umntanakhe wabulala unkosikazi wakhe wabulala izinduna esebenze incwala wabona kungcono ukuthi agcine isiko lamandebele akhiphe abantu abonileyo phakathi kwakhe kwakuyinto engazwa ngumuntu lomuzi leyo kodwa wakwenza eqhakathisa incwala eyibona ukuthi yinto efanele ihlonitshwe laba kabayihloniphi
pho ke bangakwenza kuyathiwani khona
ayisiyo ncwala abantu bayavunyela ukuhlangana bagide banathe bazezele into zabo kodwa kayisiyo ncwala ngoba inkosi kayikakhethwa kodwa selidubele emasumpeni Dube usiza kuba khona inkosi eyiyo abantu besintwini abayimeleleyo ekhethwa ngendlela eqondileyo ehamba lezinduna hatshi abantu abazikhethayo bona
ye singathi kukhathela kanganani kodwa
hayi libanga Dube kathi nxa sikathi sedubele emasumpeni anti ibanga lakhona selizwakala ukuthi alisekhatshana likhonapho nje phambi kwamakhala akho khonapho
ye so ke kodwa ukuqakatheka kwencwala iqakatheke kanganani nxa sikhangela ke isintu la
incwala ingeyinye yezenzo zabantu besintwini enziwa nxa sokuvuthiwe emasimini okutshengisela amandla obukhosi benkosi yabo njalo etshengisela ukuthi inkosi yabo yiyo eselela abantu bayo njalo elamasiko lezehlakalo ezithile eziqakathekileyo ezingaphongwenziwa nje ngumuntu wonke zenziwa nxa zikhokhelwe inkosi njalo nxa ungumuntu oqondana lakho hatshi abantu abaphoba yinyanga nje umuntu avuke ekuseni athi yena sekhokhela abantu besintwini kumbe esetshenziswa ngabantu abazikhethi ukuthi bangamakhosi
ye pho ke singathi ke nxa sikhangele incwala yokugcina sibe yaba khona nini Khumalo usakhumbula nje
ibe khona kukhokhele uLobhengula lapha ngemva kwalokhu abaphuma bayahlasela izwa ngendaba ekambiko babacobodisa ngoba kwakungavunyelwa ukuthi ungabi khona lapha okule ncwala khona ngoba wawufanele ukuthi wonke umuntu abe lapha kule nkosi khona atshengisele ukuthi uyafisa uyathanda ukukhokhelwa inkosi yakhe izwa ngendaba lombiko ababuyanga kuleyo ncwala eyayikhokhelwe nguLobhengula ngakho yiyo eyaba ngeyokugcina
ye vala khonapho ke uvalela isiZulu ngamafutshane
mthakazi omhleli nondlela zimhlophe ungani abaphansi bangalala belikhota lihlale kakahle lithande ukuba yilokho elikho khona lingavumi ukubulawelwa izinto zenu ngabantu bezizweni besebenzisa abanye benu elibathandayo abagangileyo siyacela ukuthi baphenduke basebenzele abanye babo ukuze sakhe ubuntu bethu ngendlela eqondileyo. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke Khumalo, ungathinelwa kusasa ba.
Ngiyabonga baba Dube.
Yebo.
Kusane futhi masinyana.
Izakuza njalo Khumzi.
Yebo. Bye-bye.
Ye lo ke Mahlabezulu ngumnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo udabuka esikhosini njalo oyincwadi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube Lilale.
Homeless, homeless, moonlight speed in one of me kind lake. Homeless, homeless, moonlight speed in one of me kind
lake. Sibonge ijaha lako Dube uGibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Thokozani Sileya oyisakhamuzi senkayi. Ngiyakwamukela kuhlelo Sileya.
Ngiyabonga baba Khomo.
Kuyini okuhle kumbe okubi okwenzakala kini njengabasakhulayo khona ngapho?
Baba Nkomo, into esikhathazayo kakhulu lapha enkaya ngibona ngani uhlupho nje olukhangelana nabontanga bonke, uhlupho lokuswelakala kwemisebenzi, uhlupho lokuswelakala kwendlela zokuziphilisa. Amayuthi amaningi lapha enkaya abhekane lohlupho lokungasebenzi, and sinanzelela ukuthi kwezinye izikhathi kuyake kuvuleke imisetshanzanyana eminyane enjengokuklia kwemigwaqo. Sibona ukuthi ontanga abaningi bathiwa ngaphandle ngenxa yokuthi bengasiwo bezanu PF.
Uthi abayitholayo limsebenzi ngabasekeli bezanu PF kuphela?
Kuba nzima ukuthi uqhathwe kuyona le imisebenzi eminyane kumbe ngathi emlutshwane eyabitholakele nga uyabe uphuma kwelinye ibandla engasole zanu PF. So ukuthi sokumele ube lesitikitana sokuthi uyaziwa ukuthi ulilunga lezanu PF. So ke kube sokuthola abalutshwane iningi lisale lilambi.
Liphila njani pho njengabasakhulayo?
Into ekhona baba Nkomo lapha esigabeni sakithi emazibabini, sile umfula ugwelu eduze. Umhlabathi wethu ngumhlabathi oqinileyo oleziduli. So abasakhulayo balapha iningi labo baphila ngokuthaya izitina bethengisa. Kuthi njengakathesi ngesikhathi sezulu umfula mawugeleza baphila ngokubamba inhlanzi bezithengisa. Yiyo indlela abagwegwa ngayo ukudla ukuthi baphile emuli zabo.
Isitina esisodwa lisithengisa ngemalini?
Lapha enkayi izitina sizithengisa ziyi-1000. I-1000 ngayinye ngayinye igwegwa amadola asemelika angu-$50 kusiya ku-$75 kusiya ngokuthi ifoloma yakhona yona iyabe ingakanani.
Inhlanzi zona ke asithi uMandevu okhulileyo mpela.
Ye, oMandevu labo bathi ukuthi babangakanani kodwa isikhathi esiningi oMandevu bengaba ngufayisi abalingeneyo baba lidola elilodwa.
Bakhona yini abasakhulayo abalokhe bebalekela eGoli lanxa nje ingase iGoli yakudala?
Ontanga abakhona lapha kwelakithi bakhona abalokhe besabalekela khona eGoli kodwa ke ngempilo esizwa ngabavela khona iningi sokuzima ukuthi bafulathele amagumu abo besiya eGoli sebephila ngayona le imisebenzi yokuthi njengoba kathesi sesikhathini sokulima abanye bayaqhatshwa bebiya intango zabantu bakubona kungcono ukuthi banakekele imuli zabo behlala nazo kulokuthi bachaphe uLimpopo.
Hayi, isiyabonga Sileya. Ungathanda ukuvalelisa ubachiyela amazwi abanye abasakhulayo?
Ye, iqiniso likhona ukuthi sithanda ukuthi sikhuthazane njengabontanga sonke abasakhulayo kithi lapha enkayi kunye leZimbabwe yonke jikelele ukuthi kasingalahlini imbele ngokufelwa, kasisukumeni sizisebenzele singaze sakhangelela umuntu ezelo esilithiwa izanu kakhulu. Kasisukumeni sizisebenzele njengabontanga sinakekele amaguma ethu. U-2018 usefikile, kasambeni siyavota ngobuningi sikhiphe izanu sifake ibandla elizakwanisa ukuthi lisinike imisebenzi ukuze sikwanise ukuthi sinakekele izimuli zethu.
Hayi, isiyabonga Sileya, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Thokozani Sileya ohlala enkaya. Umsakazo ngowenu, umsakazo kaZulu, umsakazo weStudio 7, sisakaza singapha eVoice of America eseWashington. Zogu isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sesiya kuPasika, ngicabanga ukuthi sikhangele lombhalo oqhakathekileyo kakhulu okhulumisana lathi ngempilo yethu yesiKristu, ukuba singathatha kanjani umzekeliso esawutshiyela ngoKristu. Ikhangele kwabasefilipi ichapter nga 2 ivesi yona isuka ku-5 isiya ku-10. Siyananzela laphana uPawulu nxa ebhalela abefilipi uthi yena kibo, wobani lo mqondo lo ofana lalo owawukuKristu Jesu, ukuthi loba yena engunkulunkulu kazange akwenze lokhu kwaba lilungelo lokuba nguNkulunkulu, kodwa wazenza wazehlisa waba ngumuntu ongaso lutho, wathatha ke isimo senceku wasesiba ngumuntu engumuntu wazehlisa phansi njalo wavuma ukufa esiphambanweni esifa imfa oyomuntu oligelebeleke. Ngenxa yalokhu uNkulunkulu wamphakamisa wamusa emazulwini wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amagama, ukuba egameni likaJesu wonke amadolo azokuguqa phansi asezulwini langaphansi emhlabeni. Ngakho siyananzelela ukuthi ulutho oluqakathekileyo empilweni yomuntu ongumKristu ikuba ukuzehlisa. Siyabona lapho ukuthi umbhalo lo usinika umzekeliso kaJesu, ukuthi loba yena uJesu wayenguNkulunkulu eyindodana kaNkulunkulu ehlezi esihlalweni sokudla ebusa, wayevele khona yena ekuqaleni umhlaba ungabi khona. Kodwa siyabona lapho ukuthi kwenzakala into emangalisayo kakhulu, ukuthi yena wavuma ukukhipha ubukhosi bakhe bokuba nguNkulunkulu, wembatha ingubo yobuthakathaka eyomuntu, esembatha ingubo yokuba ngumuntu, wavuma njalo ukufa esiphambanweni, imfa eyayiyangisa ngenxa yokuthi kwakuyimfa yabantu abangamashela, yabantu ababewonile, kodwa yena engalasici engawonanga wavuma ukuthi afe. Ngakho siyabona ukuthi lokhu yikuzehlisa. Kumele sibe lo mqondo wokuzehlisa. Siyananzelela ukuthi lapha e-Afrika abantu abangabakhokheli kumbe bengabe semabandleni kumbe bengama-parliamentarians kumbe bengabantu abanguhulumende kumbe abantu abasezigabeni ezehlukeneyo, isikhathi esiningi kuyasehlula thina ukuzehlisa. Ikuyabona ukuthi umuntu uyabe elezimoto eziningi, elabantu abamkhangeleyo abaningi, ikanti ungakhangela ungasiqathanisa ukhangela la mazweni amani athuthukileyo, uyananzelela ukuthi umuntu oyinkokheli kabile ndaba uyangena phakathi kwesitimela asihambele kumbe uyasihambela etshova ibhasikile esiyemsebenzini. Ikanti thina kuyafuna ukuthenga inkalakatha zezimota kusetshenziswa imali le mali engekhoyo ngenxa yokuthi abantu bayehluleka ukuzehlisa. So kuqakathekile ukuthi umqondo wokuzehlisa ube phakathi kwethu. Siyananzelela ukuthi uJesu kazange abambe ukuthi yena unguNkulunkulu, wakhipha ingubo yokuba yena uNkulunkulu ungaphezu komuntu wonke, wathatha ingubo yokuba yinceku. Kutho ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo ukuthi ubukhokheli yikuba yinceku. Ungeke waba yinceku yabantu nxa wena usehluleka ukuzehlisa.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Siyathandaza uNkulunkulu asincedise namhlanje ukuba sibe ngabantu abazehlisayo ngaphansi kwentambo yakhe langaphansi kwelizwi lakhe. Baba, siyabonga ngegama likaJesu namhlanje ntambama kubalaleli bonke ukuba uzasinika umoya wokuzithoba, umoya wokuzehlisa ngaphansi kwentando yakho, njalo lokuthi uNkulunkulu usincedise ukuba zinceku lenkokheli zonke ezikhona lapha eZimbabwe, sibabeka ngaphansi kwegama likaJesu ukuba bazathatha lumqondo uJesu ayelawo wokuba yinceku lo kuncedisa abantu njalo namhlanje ntamba amastandazela bonke abangezwa kuhle abagulayo akuba uNkulunkulu zakubaphilisa kuye yonke imikhuhlane lezifo ezikhona egama lika Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi kulilanga langesonto nje. Ngane zoma beqiba uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.